sesihlakalo lesi into edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizani kayitshintshi amabala ayo. Besingakhangelelanga phina ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sekulo mbuso omutsha kungaba loludlame olunje, kodwa kuyatshengisa ukuthi izanu umnankagwayi kakhulu namasotha la amfaka embusweni abusa labo bajonge udlakela. Kuyasidumisa kakhulu lokho thina njengebandla le-MPP le-coalition PRC kusidanise kakhulu mpintamile.
UMujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha. Lithini ngalokho?
Kusegcekeni ukuthi akunamuntu ongumsiviliyeni ongasuka echaya abantu bezenzela nje ipolitiki. Sivele kuhlala kunjalo abantu abachaya abantu nabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izandla. Akusephuthi lokho ngoba amasotsha yiwo avele asebusi ngakube yi-ruling party. Bengathunywa-ke ngabakhulu bangkhona ukuthi hambani yojala pha, yikho sibona kwenzakele sibili.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu PF na kuyiwa kukhetho, yena wathi uyalusola udlakela kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalaphaya kazisoze ziswelakale. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elithumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi, uMnankagwa uvele unjalo. Uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela ngebackground uzobela lamuhla, akulanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esitsho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza idlakela.